Uthi usungulwe ngubani? Hayi, lokho angisatholanga kibo, kodwa iningi khanya engingakutsho yikuthi imbangela ikuhlukuluza sokwenza amalunga e-Citizens Coalition for Change ngulo othiwa nguSengezo ozenza yena unobhala jikelele webandla le-CCC. Nxa bona bekhuluma bathi khona umuntu lo usenza into eziningi ezingekho emthethweni, uhulumende evuma nje njalo, bathi bona abasoke bavume ukuthi bekhokhelwe uSengezo Jabavu. Bathi bona kungangcono balandele umnumzana u-advocate Nelson Chamisa kulokuthi basebenze ngaphansi kukaSengezo Jabavu. Ye, ngithe ngizidlulela namhla emahofisini eGertrude Mthombeni maduzane no-3rd Avenue lapha kontutu ziyathunga, ngabona kona ama-youth ontanga abe-CCC bebheja besithi bona sebetshile i-Citizens Coalition for Change, bathi bona balandela umnumzane u-advocate Nelson Chamisa, njalo bathi kulezi nsuku kagqoki impahla esiyiyelo sokuyinjayela ukuthi behlale bembone gqoke zonezi eziluhlaza okwesibhakabhaka, njalo bathi sebelungisela yena, njalo bazaqhubeka belungisela yena ngoba bathanda yena, kabathandi ukuthi belandele uSengezo Jabavu ngoba bathi uletha umbusazwe olobandlululo olonketha ebechabe njalo ongananzi amalungelo abantu bonke abasemhlanganweni. Yikho engingakutsho, yikho engikufakazeleyo namhlanje mfowethu.
Sizwa kuthiwa amahofisi ebandla athe vuka lamhlanje atholakala ependiwe umbala oluhlaza okwesibhakabhaka, i-blue. Ukuhamba njani ngamahofisi la njengoba sesizwe kuthiwa ngawe-MDCT ezikhokhelwa umnumzana Douglas Monzola?
Hayi, thina ngingatsho ukuthi ulwazi sibili okwakathesi lufitshane, kodwa esikwazi ukuthi abantu ade bebhadala ihofisi leyo bayazakala, abantu ade bebhadala amanzi, bebhadala ugetsi, abantu laba bayaziwa njalo. Awuzange ube labantu bakamonsura ababuye ofisini bezobhadala amanzi mbeni ugetsi. So nxa kufunakala amabizo kusho ukuthi sengiyathatha-ke isikhathi sami ukuthi ngihambe lapho okwathengwa khona indlu, ngikhangele ukuthi ngekabani. Kodwa engikwazi kathesi ukuthi ababhadala amanzi, ababhadala ugesi abantu abayaziwayo njalo bengabantu abasebenza lo mnumzane u-advocate Nelson Chamisa.